sikhangelele khona ukuthi idale langaphezulu le-Supreme Court lilethe isiqumo sokuthi uPresident Xavier Kasukwere uyakwanisa yena ukuthi abe khona laye kukhetho lokukhetha umongameli welizwe eluzakuba khona mhla ka-23 August. Sitsho njalo ngoba idale langaphansi elakwenza ukuthi uPresident Kasukwere kamelanga abe omunye walabo abafuna ukukhethwa ukuba ngumongameli layenza ongayisikho, ngoba sikhangele ukuthi lo owaletha udaba lolu e-High Court uLovedo Mangwana akula akulethayo phambi kwedali okungatshengisela ukuthi khona kuliqiniso ukuthi uPresident Xavier Kasukwere usehlale phandle kwaleli lizwe okwenyanga ezedlula 18. Sikhangele njalo ukuthi udala langaphezulu lihloniphe amalungelo alethwa ngokulwela inkululeko, amalungelo okuthi omunye lomunye isizalwane seZimbabwe sizaba nelungelo lokukhetha umuntu amfunayo ukuthi ambuse lapho esithi ama-election one man one vote. Ngokunjalo ke akungeke kulunge ukuthi idali langaphezulu lithathe lona amalungelo abantu lawa abuya ngendlela enzima kangaka AMP yenkululeko, babe sebekhipha abanye abantu njalo bebandezela unengi lweZimbabwe ukuthi lingakwanisi lungasayenelisi ukukhetha lona lo umuntu abamfunayo ukuthi abe ngumongameli. So sikhangela ukuthi idali langaphezulu kumele lihloniphe konke lokho lilethe isiqumo esizakwenza ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe.